Washington DC ndichitimo swera zvakanaka.
Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo womhlazi ku 17 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
abasitshela ukuthi bathini ngama COVID restrictions, abantu bazavunyelwa yini ukukampeina ngalesi sikhathi sama by elections ona lawa.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi lanxa lingasoze liphatheke kukhetho lwama by elections, alisoze likhuthaze abalandeli balo ukuthi bavotele amalunga amanye amabandla azabe encintisa.
Mina nyanqoba sibili akula umuntu ongakwaziyo ukuthi kona nyanqoba ngaze kubuye ubani ngaze kubuye ubani lapha uvele bayakwazi.
Silengqobo lomela isigaba seSouth Atlanta leParliamente engwebandla leMDCT umnumzana Peter Moyo othi lesi sigaba siyabuyela kubandla leMDCT.
Abe yengana ungana soze kube la election ngani bazakwenza ijeni ukhathesi sibone labezana ukuthi kalabantu umuntu ozofuna nje ukuzenzela umathanda.
Ibandla le MDC Alliance lithi alisoze livume ukuhluthunelwa ibizo lalo ngele MDCT, kodwa lizalalela abalandeli balo ukuthi bathi kuthiweni ngodaba lwebizo lebandla. Inani lababulawa umkhuhlane we-COVID-19 lokhu lisehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lemthwakazi Republic Party lithi lanxa lingasoze liphatheke kukhetho lwama by elections, alisoze likhuthaze abalandeli balo ukuthi bavotele amalunga amanye amabandla azaphatheka kulolu khetho. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umthetho wama by elections uthi kumele avikwe kumba be proclaimed within 90 days. Izanu PF ikwenze ngabomo ke ukuthi inike amanye amabandla ithube elincane ukuthi nominations ihlala mhla ka 26 ukhetho lungo March. Yithi sibone ukuthi akula sikhathi sokukampaigna, njalo ba announce lolu khetho bono Emerson Mnangagwa. Abasitshela ukuthi bathini ngama COVID restrictions, abantu bazavu nyelwa yini ukukampeina ngalesi sikhathi sama by elections ona lawa. Bathule ngakho benzela ukuthi amabandla njengathi bebewahlukumeza bebewabopha. Kanti ngakweni ngicele izekhi kuzofika namhlanje, kudala sifuna ivoters roll kusukisela umnyaka ophelileyo kwaze kwaba kathesi, ithi ayikho ivoters roll leyo. So kuyasibonisa ukuthi ona la ama by elections lawa vele aserigiwe. So ke inkulumo yami ithi akula ndlela esizagqugquzela ngayo abalandeli bethu ukuthi bavotele liphi ibandla, ngoba sihlukene nge-ideology. Siyakwazi sikufunayo thina, labo laba ababelieve ukuthi bayakwazi abakwenzayo abenze ngendlela abakubona ngayo.
Manje ukungaphatheki kukhetho kwenu, ukhetho lwama by elections, kuyakhomba na ukuba langokhetho luka 2023 alisoze lingene kulo?
Babu Gande, ukungaphatheki kwethu kathesi ngicabanga ukuthi izizathu sizifakile. Ngo-2023 kuningi okwenziwa libandla lethu okukhomba ukuthi we are not an electioneering political party, kodwa silibandla belikhathalela ukuthi abantu bakithi babekwazi ukuzilwela, siba empower ngamalungelo abo. Ngoba uqala sinanzelela ukuthi abantu beZimbabwe kumbe ngithaba komthwakazi amalungelo awo kahlonitshwe eZimbabwe, njalo lokuthi bavotelani abakwazi. So thina kathesi sibhizi siyabhoda nje besema amakhaya fo amalanga ngfo edlulileyo kubonkayi labolupani sihamba sifundisa abadala ngokuqakatheka kwecause esihamba ngayo self determination eyokuzikhulula siphuma elizweni leZimbabwe sizimela sodwa
manje nxa kuyikuthi liyangena kukhetho lomnyaka ka 2023 kuyini elikwenzayo ukuze likhuthaze amalunga enu ukuthi abhalise ukuvota
thina sithi nxa sitshela abantu njalo sizichaza kahle ukuthi singobani sithi si revolutionary party esikwenzayo kathesi ukufundisa abantu bakithi okokuqala sinanzelela ukuthi emathebeleleni lasemigensi abantu abaningi basebekhalela indaba yokuvota besithi kudala bevotelo zanu PF kudala bevotelo MTC akula nguquko abayitholayo ngokuvotela la mabandla so ke abaningi bebesenza lokhana ukuthiwa ivota apathy ngesilungu kumbe bengabhalisi ukuvota njalo sithe sihamba ezabelweni ngo-27, 28, 29 December besise Plumtree kububulilima kanti kumalanga la adlulileyo besikubonkayi labolupani sananzelela ukuthi abantu bakithi abala ma-birth certificate abalazithupha okubenza bengayenelisi ukurejista ukuvota so ke thina sisabhizi kathesi sincedisa abantu bakithi uzakhumbula ukuthi abantu bakithi okunye okwabenza bengatholi incwadi zokuzalwa sebeze bengabantu abadala indaba yombhuqazo owegugurawundi so ke thina sisakhangela esingakuthi ngesilungu yi-primal problem eyenza abantu bakithi babe-affected ngokuthi why bengarejista ukuvota kanti njalo uzananzelela lokuthi izekhi isithe yona yona abantu bemathebeleland abarejistanga ukuvota kusitsho ukuthi ku-delimitation process yabo bazanciphisa ama-seats asemathebeleland north konke lokhu kuyinto nje esididayo futhi esithi thina sisafundisa abantu bakithi ukuthi kabarejista ukuvota ngamanamba ngoba ukuthemba ukuthi abantu bakithi barejistile ukuvota thina njengebandla singenzanga yethu homework sabachumayeza sababonisa lokuthi kuqakatheka kangakanani
lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivotele inkomo
asambeni madoda
siyovota unela isigaba seSouthton eHarare edalela iParliamente engwebandla leMDCT umnumzana Peter Moyo uthi lesi sigaba siyabuyela kubandla leMDCT sixoxe naye ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
hayi mina sengalungisela sibili ngiyamelela ama elections anytime come 2023 ngiyabe ngikhona ngisebenzile kule constituency kakhulu akula umuntu ongakwazi lokho engikwenzayo so ngizinikela ebantwini ukuthi abantu bazazikhethela lokho abafuna ukwenza kodwa ke uyabe ufuna ukuncintisana lami sibili aqini ngoba kusasetshenzwa sibili
manje njengoba isigaba seHarare sikhanya sihlala sithathwa iMDC Alliance ubona kuzahamba njani uyanqoba yini kukhetho lolo luzayo
mina nyanqoba sibili akula umuntu ongakwaziyo ukuthi kona nyanqoba ngaze kubuye ubani lapha kuvele bayakwazi umuntu wonke akwazi impela ukuthi kona asoze angcinde ngithola kanye so into abayaziyo leyo sengazi amanye ama constituencies ukuthi kona kuya kunjani kodwa kimi ngapha hayi yangama okova ngoba ngisebenzile sibili okuzwayo bantu bayabona engiyenzayo lakadesi lokho ngisebenza ikubona ngazama ukuthi kona ngingaxotshwa ngoba ukuxotshwa lokho yabungela plan yokuthi abantu uzabayenzelani so nxa ungela plan yenza zonke izinto ezizuthi kona uxotshwe eParliament abantu kufuze babe balimuke bengabovotela abantu abapho ukuthi uyahamba eParliament namhla suxotshiwe abanye since MDC fonyo sebexotshwe kathathu kuyini konoko umuntu kufuze aqedi term yakhe ufuze obe le tactic yokuya ukuphila kona ngale eParliament usebenzele abantu akona ukuthi kuvotele ukuxotshwa kuphela votwa babaye abakuvotele ukuxotshwe bakuvotele ukuxotshwe so abantu bona labo asibafuni
umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouthton eHarare edalela eParliament engwebandla leMDCT
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote nkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla leMDC Alliance lithi alisoze livume ukuthunelwa ibizo lalo ngele MDCT. Kodwa lizalalela abalandeli balo ukuthi bathi kuthiweni ngebizo lebandla. Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance usithumele umlayezo kamakhali khukhwini echasisa ngalolu daba.
Umonzora ujoyine iparty le ngo-2006 evela kwi-United UNC elidwa ngubaba uMzorewa. Ngakho yala lungelo lokufika sedeclare ukuthi yena lebandla lakhe yilo lilemvumo. Lokho kwenziwa kuphela ngujaji oze kuzwa leli cala akhona ukubisa amacala amadala angahambelani laleli icala. Into yokuqala mahlabezulu ukuthi i-composite agreement eyafoma MDC Alliance ithungamelwa ngubaba uThwangirai ya expire khona phana umama uDr. Khube esenza i-congress yakhe. Saphinda sinabe MDC Alliance senza i-congress yethu ngo-2017 eGweru. Njalo ngayibala kuhle ya expire ngo-2018 after elections. UMonzora sokukhanya ngani ngumuntu ongasaziyo osethwele nzima ngoba abafowabo lama masters akhe izanpf simlahle ngaphansi simjikele ngaphansi kwebhasi abeyengana ungani asoze kube lama election ungani baza kwenza iGNU kathe sebebonile abezana ukuthi kala bantu umuntu ofuna nje ukuzenzela umathanda. Sibona ngani ulama tendencies lama characteristics of being an opportunity umuntu ophonga usengezimithiyo. Ulama characteristics afan athi khombisa umuntu ongani yi-traitor esingathi kudala kuthiwa ngochombo oselouts. Njalo sesibona ungani uphambene ngoba kasakwazi into eyenzayo. Uthe xotsha abantu ephalamenti ama-MPs ethu lamakhansila wathi ubaxotshele ukuthi sebemukile ku-MDCT bayakwakha ku-MDC Alliance. Incwadi zonke baxotshwele ukuthi sebejoyine i-rivalry party ekuthiwa i-MDC Alliance. Yikho ke khathesi sephinda esidla amahlanzwa akhe sesithi ibizo lelo ngelakhe. Wabaxotshelani njengoba i-MDCT le-MDC Alliance esithi iyafanana. Mahlabezulu, thina labantu beZimbabwe kakhulu esihamba labo ku-MDC Alliance asoze sitshelwe mhlahlandlela nguMonzora ngoba uMonzora ubuye izolo ku-MDCT. Mahlabezulu, asithandi ukuthi thina sicabane lamanye ama-opposition parties. Injongo yethu ikukhupha iZANU-PF esihlalweni constitutionally. Yikho ke ubona sesihamba sikhuluma labantu sisithi citizen convergence for change. Kathesi sesizimisele ukuthi konke okubi okwenziwa iZANU siyakufaka ebantwini. La uMonzora sebemhlanzile yikho libona nje abasupporta umama uKhube sebesala ukuthi babe ngama-candidates ngoba kuyayangisa. Ngalokho mahlabezulu, thina sizasebenzisa ibizo esilitshelwa ngabantu i-executive ye-MDC ayilamandla. Thina sizalalela abantu njalo ibizo lokuthi MDC Alliance ngelethu.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote nkulu.
Asambeni. Inani lababulawa ngumkhuhlane weCovid-19 ngababanjwa igciwane leCoronavirus liqhubeka lisehla. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane weCovid-19 kumanani awethulwe izolo. Leli linani eliphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lamanani ensuku ezisanda kwedlula lapho lolugatsha beselusethula amanani abantu abadlula amathumi amathathu ababulewe yi-COVID-19. ababanjwe igciwane le-coronavirus balikhulu lamachumi amane lane 144 kumanani awethulwe izolo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington DC. Yabo!
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-The News Hawks lilodaba lokuthi omela isigaba se-Norton edalele iphalamende ezimele umnumzana Themba Mliswa uthi ibandla le-ZANU-PF kumele lichiyane lomkhuba wokuthi bonke abalembono echiyana leyabanye bayizitha. UMliswa waxotshwa kubandla le-ZANU-PF esitheswa amacala ambalwa. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usexotshe isiphathamandla sezokhetho ebandleni umnumzana Dickson Zora ngoba wayenza ubungilimbane ekudindeni amaphepha okuvota kukhetho lwezigaba ngomgqibelo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela njalo ntungameli Nkomo kini lonke ma-Afrika amahle. Kodwa ama-Afrika amanje sebheda njengalo mnyaka le bantu bakithile isikhalele lisizwele sokusikhala ngama-permit. Into iyavela kule mnyaka le njengoba sesibona sinesema segoli sokukubi shem sokukubi. Angazumbuma uNankakwa nguye obathengayo labo abantu ukuthi kabayenzele into ukuze sibaleke siye khona lesiyengena edesertini yakhe. Bani kuthiwa ngumuntu olengqondo ecabangayo, bani kuthiwa ngomunye nje kahle kahle kini lonke ma-Afrika. Bantu yazama ukuthi abantu evula amarigation evuleni bengavuthelela amaplazi wonke. Phela siyahlupheka emhlabeni kathesi nje njengoba likubona kunje nje. Abantu bethu bazaphila ngani? Ngibongelana nendoda okhulumileyo ukuthi mina ngingakhuluma ngithi ndoda sicela sihlalisane manxa uyala. Ngonqono sidumelane siwele phansi. Ngena kusajiki lapho vele nalami ngiyaqhubeka ngiyayiphinda le nto.
Salomonani ke bakithi sekhaya eZimbabwe, salomonani lonke balandeli ba Studio 7 linjani? Ngiyalibingelela kakhulwini. Siyabonga kulumhlelo zenu zonke ehlala isinikeza zona. Siyazilalela kakhulwini ngokunamandla. Kodwa namhlanje ngengahleka kakhulwini. Ngizengahleka impela ngazadabuka imbanje. Imbanje zami zaze zababuhlungu ngokuhleka. Ngizozugawula ekhuluma ugawula ethi hayi iqiniso ugovernment fuze efakele abantu imali. Ngeqiniso hayi lawe gawula uzowakhuluma into enhle lawe. Njengomuntu mpela lawe gawulwa. Hayi wabona ungahlala ukhuluma njalo gawula lawe support abantu. Isikhalo zosabantu nothi uhlalo uba against abantu abasolayo inhlupho zokuthi abaphathwa kahle abasebenzi bayasiza but abaholi lutho. Hayi namhlanje hayi la ngujala uhlombe ubabagawula hlalo fakaza la iqiniso ukuthi hayi abantu abafike bafakile imali nothi uhlalo siba opposite labanye kungani lawa sisebenzi sikagovernment kulawa usebenzi ukhulumende. Hayi ngiyabonga bengithe nami ndlulisa umbiko wami nami ukuthi hayi ugawula uzowakhuluma into ezwakalayo namhlanje mpela la ukuthi hayi igovernment futhi zifake abantu imali ngoba mpela ngizoholisa umuntu $5 uyathengani $5 into zenzidula kangaka. Hayi ngiyabonga ngiyabonga kampela umnyaso seduze badala lanto liyavota bogogo lingakhohlwa phela ukusayina kwena uxa uthi ubhalwa njani bogogo khona ngapha emaguswini khona ngapho emathebeleni north lingakhohlwa uxa ubhalwa njani zamandla phela lifa uxa ungcwe lingafufa uxa unophusha isquare phumela lengaphandle fundani phela nokubhala kahle bogogo ngiyabonga.
Studio 7 linjani basakazi bami, ngajabula mali ngabala le voice yami. Ngicela ukuhambisa umlayeza kuma South Africa lapho. Siyababona apha kuma social media bahlanganisa sibili. Bayadoyidoya bayahlabela eZimbabwe, 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 eZimbabwe. Kathi-ke kathi abazwanga ukuthi siphiwe umnyaka we-1 yegovernment yini. Ngabasekele siqedisele umnyaka sizihambele mani. Hawu. Bonani thina kathi kanti kuthiwe sizohamba vele ngo-31 zika-December 2022. So bajaheni bangabona abahlale phansi uhulumende ayenza kwenzayo. Hawu kanti bobona thina lathi sisafela khonapha yini. Maybe nxa singaqale enye impilo ezweni lethu, ezweni lethu elihle lapha phela leli lizwe lihle nje ngomningi ukuthi kule misebenzi kuphela kodwa ngokudlova lifile kodwa udlova lo sebesidide sikwenzayo thina sizabuchisa siyalichiya lobudlova balo kodwa into engifutshela yona kuphela ukuthi babe kwathi ubukhosi ngamazolo kusasa yibo siyabasibabiza ngama South Africa asaza ubukhosi ngamazolo mangala nje wonke ama company la ngama foreigner siyalichiya madoda sicela lisixolele nje sisebenza lomnyaka anti into enye lenye le notice ngike sikhambe sichize imali zethu lapha oba sesiliyakhela amazweni sesilinotisile xa sikumbuluza sikhathele ngani madoda sikhathele ubizwa ngamabizo solithola lana majida no problem
linjani balaleli be studio 7 labasakazi bethu okhuluma ngumemori emperengwa ngicela ukuthi ngibuze izizalo nezemperengwa west ukuthi bathini ngo-MP wethu ongakasenzeli lutho for the past 15-20 years sisimvotela so ngicela ukuthi sike silukhangelise udaba lolu bakithi bantu bemperengwa west sike sivuke lathi kulabantu abatsha banjeabomagida abangasinceda ukuthi bevuse isigaba sethu udoram kasincedi ngalutho imigwaqo ifile into yonke vele i-upside down then yena uthi imoto yakhe ayikwanisi ukuthi ifike ngapha yinxa ukuthi imigwaqo ifile so umlando kabani ukuthi ekwenze konke lokhu so ngicela ukuthi bakithi bantu bakithi sike sivuza amehlo sidinga abantu abangasinceda ukuthi sivotele abantu esazi ukuthi bazasinceda kusasa
salubonani kustudio 7 ngiyabingelela kubasakazi abasilethela indaba eziliqiniso lendaba eziyizo emnelami igama ngu-Adolf Shaba mina into engifuna ukukhuluma ngayo yile ndaba ye-MDCT labo lasimonzora laba bathi bona bazongena ku-election we-MDC Alliance othi njalo igama le-MDC Alliance ngelakhe i-MDC ngeyakhe amboni ukuthi lo muntu ikhanda lakhe lisebenza kahle izani simsebenzise ngitsho le ngqondo zakhe amboni zisasebenza kahle ngoba lwana umuntu wavele wafika i-MDC ikhona ngokwazi kwami lwana umuntu wajoyina i-MDC ngo-2006 usebuye esebenzisa nje into ngayazi sibe imithetho ayiphiwa izano ngoba ethola abantu abanje ngavune esentshamisa owashman ncubo tenda ibidi bevele bekhona ku-MDC but kuye likhulume ethi lonke leli gama uphiwa amandla angazi ukuthi la mandla bamupha wona anganayo kodwa mina ngokwazi kwami sengalisebenzisa lelo gama abantu bezimbabwe ababona isiphukuphuku bokuthi sebengaze behluleka ukwazi uma i-leadership abayifunayo njalo ngile themba lokuthi unesentshamisa le team yakhe owashman ube otenda ibiti uDavid Coulthard banayo indlela yokumelana nalo satane lo ngisatane ugqobo lwakhe straight
sanibona this is good thing labantu bakithi asingeke ngazwa lapha nohot ukuthi thina abantu bakomthokazi sinobandlulula sikabandlulula ethi azange sahamba zayobulala abantu besishonini ngegugrawon azange sahamba zayodiliza amathuna esishonini yokucela kusike phansi yabo
linjani walaleli baka studio 7 lani basakazi elisakaze indaba ezimnandi osithandekile uChris Gandhi odungamela inkomo Ezra Chisa lonke nje ophesedisi hayi sithi libambe injalo siyazizwa mbele izindaba ezingathatha ihlangothi yindaba zeqiniso indaba ezingasekela ihlangothi sibili hayi siyazizwa izindaba siyakwezelwa amabandla akhankasa akhankasa amabandla hayi namhlanje zothanda ukuphawula nje ngezapho izaphu kudala yaginywa izana ekuginyweni ngayo asikayizwa phela ukuthi kuthikafulwe nini izana njalo izaphu siyabuya nge-strategy sawo senesiyana eseyiso esabulalisa abantu bakithi ngegugurawonde ngoba izaphu ifuna izimbabwe izimbabwe ngiyamashona thina sifuna umthwakazi thina sifuna umthwakazi ngapha sifuna umthwakazi wethu hayi izimbabwe manje izaphu yona ilokhu isafunana lezimbabwe into yabe ihlula kudala sezinezikhathi ukuthi bengayikwanisa manje hayi izaphu mayisahamba ngesitathi sensane esiyisesalimazisa abantu bakithi hayi angiboni ukuthi kule sidingo sokuthi abantu bakithi beyivotele ngcono besivoteleni umthwakazi bantu bakithi sivoteleni umthwakazi wayeliqembu engimbona lilo mbono ohlukile kulamanye amabandla elifuna ukuqumilizwa sizimele sodwa thina singabantu bemadebeleni manje izaphu ifuna ukuhlanganisa amandebele amashona futhi hayi phela kuhlangana lokhu ngamazwi e-oil
salibonani basakazi be-studio 7 nezisakaza njengoba zinjalo mina ngumbanda moyo komnyama esigabeni ugwama kwama village ward 9 kulima west plant ya indaba engizwa la ku studio 7 indaba emholo wezisebenzi zikahulumende umsebenzi wezisebenzi zikahulumende abantu laba mabengabhadalwa ngendlela egculisayo kubulala ilizwe kakhulu kuma teacher amateacher abengasakwanisa uku concentrate ukufundisa sokubulala intuthuko ebantwaneni ngoba laba bantu kuyafana nje bonke lamapolisa konke ezilonga umholo wabo nje ayikho isecurity engasebenza elizweni abantu bakahulumende bengasebenzi bengaholi imali abakwanisa ukubaphilisa.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika namuhla likhefu lokunanza kwayelwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King Jr. wabulawa ngomnyaka ka-1968. Leli kefu lidlalwa ilizwe leMelika liphakathi kweyezi likangqwaqwane isnow okwenza abantu abaningi bengavakatshelani njengenhlala yenza. Kolunye udaba ukudla lokhu kuswelakala kwezinye izitolo ngapha kweleMelika ngenxa yokusilela kwabachayeli okubikwa behlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Okukhanya lokhu kusilela ikudla okuvela emapulazini okufana lamatamatisi, imbhida lezithelo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika unkosikazi Priscilla Ndlovu, yena othi edolobheni leSeattle lapho ahlala khona izitolo lokhu zigcwele ukudla.
Sakubona Mr. Gandhi, umbuzo wokuthi bakhona yini abantu abalokhu besaficwa ligciwane le-COVID-19. Sizwa kuthiwa bakhona abantu abagulayo abagcwalayo esibhedlela, kodwa bese kusiba lokuthi bathi bona khona ngaphe Seattle special indawo lesihlala kiyo thina abantu abaningi abagulayo kuthiwa ngabangahlatshwanga. Abatholakala belo mkhuhlane bayabe bevele akade bevele sebehlatshiwe kumbe sebefike baze bafika lokuthi bahlatshiwe lezane ezimbili le-booster. Bayanelisa ukulithola igcikwane kodwa ayisibo abantu abahamba ezibhedlela. Kuthiwa abantu abagcwalayo ezibhedlela lezi nsuku, angizwa kuthiwa izibhedlela zigcwele, ngike ngabona udokotela bememezela lapha ku-TV ngabantu abangazange bahlatshwe. Igcikwane leli khanya aliyindawo liba loyo liphenduka lisiza. Hayi, njengasemsebenzini wami nalokhu ngaqalisa ukusebenzela ngkhaya kusuka ngo-March last year, ngo-2020, yeah, lokhu ngaqala khonapho igciwane lifika lokhu ngisebenzela ngkhaya lakathe sokutshengisa ukuthi igciwane loyo likhona.
Sesike sabona kwezinye indigaba zingasela kudla ezitolo okuthiwa khona kubangelwa yikusilela kwabachayeli abaletha ukudla ezitolo. Kunjani khona ngapho?
Hatshi, indaba yesitolo Mr. Gandhi mina ngizwela ngapi? Ezindabeni. Lapha esithenga khona thina besingakaziboni izitolo ezilamashelf angekhoyo, njalo kasizange sidinge lutho, sivele sijayele ukuluthenga salithola lungekho. Konke nje ukudla esikudingayo kukhona. Lokuthi ungahamba ezindaweni ezinjengabo oCasco abangama wholesale baloku begcwele njengendlela ababevele begcwele ngayo. Thina ngapha ugcwele lawa ama-supermarket othiwa ngoSafeway labo Albertson. Ngeke ngafika khona nje izolo ngithole konke engikudingayo kukhona, anzange ngiswele lutho. Engikunanzeleleyo kuphela mina ukuthi izinto sezikhwelile. Ungananzelela ukuthi ispecial into njengenyama ibeef khwelile sibili kakhulu, ukuthi sitshela thina abathanda inyama ukuthi hayi dlanini kancinyane inyama sikhwelile. Enye into enginanzeleleyo ethengwa ngabantu sonke ekhwelileyo luchago lamaqanda, kodwa ukudla bekukhona sibili, hayi kugcwele ama-shelf izinto zangkhona zikhona. Ngingazi ngxinye kulamanye ama-states lapho okungabe kusehlula khona ukuthi ukudla kufike, but thina lapha hayi ukudla kukhona sibili.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seSeattle ngapha kweleMelika. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi lanxa lingasoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections alisoze likhuthaze abalandeli balo ukuthi bavotele amalunga amanye amabandla azabe encintisa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.